tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthetho wandaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivine Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenze ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho oluyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzeli embassy izizalwane zelapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi umele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxale ntathela izindaba yethu uEzra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarber Fields okuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezindawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatshalwa abatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthetho wandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZanu PF athi abakadebe bangela ingxabangxoza erengeni yeKhudzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yekhansili befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga lawo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inkampani ye-Olivine Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakobulawayo eleHeddensley ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
lapha sesile 2 months besitshela ukuthi sizavula lakathi sibala asikavuli so thina sesicela uhulumeni asincedise la lapho boss wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama renovations sathi siphenduka umhla ka 21 November sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo sazama ubabuzi akula lo mpendulo esitholayo sa sasizijezi lapha ekampanini impahla lezi sayiwe awusazikhangela sathola impahla lezi yana zingekho kungela lutho thina sesicela uhulumende akhangele abantu bama-businessmen abo nalawo ukuthi open for the businesses ekhona islogan esikahulumende sokusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala lapha silabantwana abafika 63 ama-workers akhona 63 bonke labasegrounded abasela lapho ku-inti abayenza
esinye njalo isisebenzi esililunga lekomithi yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga eziningi
abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu
umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engamachumi amane esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacatshelana labo
babuya ukuthi basicele ukuthi ngano kunxa sihambe kuliyo for 2 weeks isisebenzi sakuvumela February savumelana that was October, November sasalo kuzo that was 5 months, 2 weeks out sabuya mhla ka-21 asithola ngale mali zethu kwathi ngonto kuze mhla ka-21 November ukuthi sizabuya elekhuza emsebenzini sisebenze kubuya emagonethi ku-offlet impata lengoti ngemali ethi esayikhuphayo for 2 weeks nxa bathengisa umdudu wabo besibhatala imali zethu
umnumzana Felix Mkala oseleminyaka engama-22 esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo aye layo eHarare
into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopa iHarare nothi lapha kobulawayo ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi thina siyizisebenzi zabo babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks savumelana so thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekile ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo
unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi
selokhu sigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo omunye nangumbuye laye lapha ngoba nisakwanisa uku-afoda ukubhadala osesendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucacela
omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika, i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama-Republicans lingavumelani leliphikisayo lama-Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene mahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe kungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le America kumbe bebe le engagement afuna uhamba bonke bangena basensi embazi ukuthi bafike eAmerica. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalanduze lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kula ma-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengaye ezikolo. Izikolo zivulwe kuleviki ngesikhathi iningi likhala ngokuphidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnomzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibonani kulobu nzima obukhona esikuwo. Even lena singeni ulufe yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hey, kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifuel kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama uniform konke kuphezulu, lokudla kasila kudla, lemisebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnomzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awokuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalichazi lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngapi. Kodwa hhayi, okwendlala lonyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo myaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanya ngazani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe kukhanya ngani layo uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo ngabaya ezikolo asilamali, asikwazi lokho ukuthi sibambeni sithini. U-2019 lowu singamphutsha nzima kungayala kunje. So mina benzithi kumbe ngahambe bathi sivote futhi kajha engxebe kungaba lo tshintsho.
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenze wabangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani ikho kusenzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele uqalise kubi muvi sibi lo ukuthi ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokhu vele lwakwabona lapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kuleave alokhu vele akwenzakali lokhu kuhle kuzitshengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo kuhle kuzitshengisele ukuthi vele yikudlala nje lokhu okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye, ungasitshela mama ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya izombusazwe. Kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lokho angikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuli into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi, kunengi. Ithi ngimemba yepolitiki and njalo ngiyasebenza full-time ephathi akulanto ekhiphayo.
Ya, abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke le qembu?
Ye, inhliziyo yami nje kuyikhonapho. Into nje kwesikhathi angithi ngokuswela umuzakho uyaphathisa, ungelakho awuphathisi. Ngingazuza ngingaphathisaulantoyenza ukuthi ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapho esigabeni eMathebeleland, ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Siyasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hhayi, abantu abafanani, bakhona abangamavila, bakhona abakhuthezeyo, kodwa ngeke ukuba khulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mzini. Hhayi, kuyawukuya. Ngike ngithi ukuthi ngeqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho elizwe okakathesi, asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi, njengoba siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi kube ngcono yethu yenzani. Asikuthi leyo nto zingekuthi kokuba ngakho insuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokuthi kwenza njani insuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe, kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka, kuliqiniso yini?
Uyabona abantu balombono othiyeneyo. Kwezinye indawo kungaba liqiniso, kwezinye indawo kungabi liqiniso. Kodwa-ke into engiyaziyo nje mina angikhona ukukhetha nalokho kusobala, kodwa uma kukhona kuba ngezigabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize. Kodwa ngake ngisho ukuthi kuphela abanye abakwamanye ama-province laba bayakhala bathi bona yathi zibenzike azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo. So kuya ngokumbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku-PF Zapu, wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF, ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Awuphonge unikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-elections, uma abantu bengawukhethani kuba nzima ukuthi uthole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asiyo nto ongayisebenzi omunye leyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, ngiyazivalelisa lonke. Ngifisele umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yeni phambili. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibonge.
Okay.
Lo-ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilali.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha yi-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias, usenetha wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwaye ngifuna ukukutshela iqiniso, abantu bakithi sebekhathele. If you will, ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane, bahlala elayinini 4 days, 5 days kungela ngitsho ukuthi fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereheni ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. I see your fuel yodwa bakithi. Izikolo khathesi sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahala be according to the constitution. Kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi? Esibhedleleni akula muthi, akula lutho. Khathesi kulomunye umama one-cancer engimaziyo, uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyanu avocado pay. Even ama-doctors noma bengaposa ukuthi abahabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200. Kanti ama-doctors bahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And I pull me, you just swipe that money. It transport iyakhwela. Yelina, ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe eParliament because mina nginguchief whip futhi eParliament. So sibiziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula, idola imali esikhwameni angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi ecocation babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonele. Abantu emakhaya sebekhathele. Sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ingani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetulo asilele lentengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshwe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona every government parasitical every institution is being led by a cartel upresident wangikhona laye unezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshelele ukuthi uyantshontsha like lowo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli naleli mina ngibone ngani yiproblem esilayo sivile 2007 2008 hayi sidlula le
abesifazana baphatheka kanjani ngohlupho lolu olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithe sigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto mediye Mozambique South Africa Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa lake libone phela kuma WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngithoni bemelela ukuthi sure enge udoctor ebuye udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokuza umuthi lo afuni US wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs izihlahla zona zenesa sizinatha kudala sasethi ubuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele so izinto azimanga kuhle sibili shwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili engathi singangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la
leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius usenethawo wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha yebo-ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yebabafield stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-platinum leqembu le-south africa i-orlando pirates kumncintiswano wenkezo ye-CAF champions league umdlalo lo uphele ungutshiki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga sithandekile uthona njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutshiki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi abantu bazile besuka ke ezihlabane ukanti abanye baze besuka ke South Africa ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngokuningi babo bagcwalisa i-Bubblefield Stadium ungakhohlaleli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white ngakho-ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi uzanqoba-ke i-Orlando Pirates abanye besithi uzanqoba i-Platinum ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona obungani-ke vele udaya abantu bakhona bengabona ukuthi kwenzakalani urefri-ke waserwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya
ehe kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
usikafa weqembu le-Platinum bezama kakhulu lalo mfana othiwa ngumkhokheli moyo uzamile kubafana beqembu le-Platinum kukanti kuxolani begqoke ijezi number 20-ke we-Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafiki egedini lakho ngakho-ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu-ke i-Africa ibiza nqoba kodwa kwehlulile-ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlala-ke badlala kudala labaqeqeshi amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwaba enkundleni
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa azakhuluma athi abonga abantu kubana-ke baziphathe kakhulu ubele kodwa nje umuntu oyedwa kodwa igideleke ichake ulothwa ngulineman kodwa ke hayi umdlalo oqhwela phambili abazange balwe bekuyilaba abantu abadengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo ke i-0 ka-0 bayibona ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili.
Siyabonga ke Ezra Chisa Spanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.